Intatheli izindaba yeStudio 7, uAnastasia Ndlovu uthi amapholisa ogatsha lweCentral Investigation Department, i-CID, amtshayele ucingo lamhla ibuzisisa ngokutshaywa kwakhe ngabaqanjwa njengamalunga ebandla leZANU-PF kobulawayo izolo, ababikwa bebexotsha abathengisa izitaladini kuleli dolobho abangayisibo bebandla labo. UNdlovu uthi ulokhu esizwa ubuhlungu emzimbeni ngemva kokutshaywa.
Ubuhlungu bomzimba lokhe bukhona, intamo, ukunyathela nyathela nzima, leqolo lingathi liyatshisa-tshisa, ubuso buyehla ukuvuvuka, kodwa amehlo abuhlungu lekhanda. Njalo ukuhlukuluzwa kwabantu kukhona. Le ntatheli izindaba ebengilazo izolo, lazo zitshayiwe but njengokuthi bengabantu abangamadoda benelisile ukubaleka. Umsebenzi wami ngokuthatha izindaba ngisekelwa yisisekelo sombuso welizwe esingivumelayo, lohulumende angivumela ukuba ngisebenze eZimbabwe. Mina I'm an accredited journalist under Voice of America. Akukho engikwenzayo okungekho emthethweni eZimbabwe. Ngihlawulile yonke imfanelo engenza ngivumeleke ukusebenza eZimbabwe. Okwamanje silinde ukuthi sonyamangala ukuthi ukutshaywa kwabantu kuyabe sokuvela ngaphi.
Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa ngalolu daba.
Remember, even may okay this or so we are gathering information. That's why I'm saying that if the Zimbabwe Republic this will be conducting our investigations,
Sibuze umgcinisihlalo webandla leZANU-PF kobulawayo uMnumzana Jabulani Sibanda ngalolu daba. Wathi wonke umuntu kufanele alandele imithetho yekhansili, kodwa kasoze akhulume okuningi ngalo ngoba ephandle kwedolobho njalo engakwazi okuningi okwenzakeleyo. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube kaWard 1 enzikini yedolobho uthi udaba lolu sebaluhlafuna emhlanganweni eminingi leziphathamandla zikahulumende labanye ama-stakeholders ngesiNgisi, kodwa abathengisayo laba okusobala ukuthi abayisibo bezigabeni zeMathebeleland bayala ukusuka ezitaladini.
Ngaba nemihlangano eminingi mina mathupha loba kusibani wazama bamehlula ngoba bamtshela ocharuka labo ukuthi hhayi wasebenzisana lesishono ucharuka ukuthi hhayi uyakuzotora burawayo ngibala alisebenzisayo uba kusibanda uyakwazi azama ukuya khona le indaba ka-5 Avenue yaze yadiscussa nithi ku-joint operation command at provincial level shared by the uminista uMamanzi. Babuya babhedwa emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi kabaphuke. Njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngabe bandla lithi ungafika khona phana bagokile nje baphelele izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bani.
Asizweni umbono kaMnumzana Njabulo Ncube, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum ngalolu daba.
Ya si usungu aloko si uzile echara mvo ukuthi china njenge kokele zetaje zindawa sige kakulumisa na lama political parties ukuthi kona kona kena shuguluzi intatele zindawa ya si shupa ukuthi kona kona awabilo muntu sute wabochwa ngoba imfanekiso ikona lama videos akona abantu bangkona wabona gele ukuthengisela ukuthi ngabohlangothi luphi sizazo zama ukuthi sikhulumisane la amapolisi njengoba sike zahamba lawo ilizwe lonke. Sikhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo lokuthi intatheli zindaba zingatholakali lo monakalo. Kubuhlungu kakhulu uthole ukuthi khona khona laba abantu batshaye intatheli zindaba ngomfazi ngesikhathi kule nsolo lokuthi khona khona baluthwana abantu abaswangazana abazintatheli zindaba. Nangu lo usisi Anastasia ozimiseleyo ukuthi asebenze, kodwa sesitholakala ukuthi kulezigebengu ezitshengisiwe ukuthi khona khona azifuni ukuthi kube le ntatheli zindaba ezingabomama. Siyakusola kakhulu lokhu, sicela amapholisa ukuthi khona khona ekhangele into leyo, acubungule ukuthi uhambe njani labo abathe babonakala ukuthi yibo abathi bephambi kwakho bebise phambili kumakhosi.
Ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela iZimbabwe Union of Journalists, iMisa Zimbabwe, lezinye lazo sezisole kakhulu lolu daba, njalo zithi zizaphathisa ngendleko zokuthi Wanastasia Ndlovu athole usizo lokuhlolwa emithini eningi.